Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 20 kumpandula 2017 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Amabandla aphikisayo secodoze uMongameli Mgabe ngokulala emhlanganweni we-United Nations osaqhubekayo eNew York ngesikhathi kukhuluma uMongameli weMelika uMnumzana Donald Trump.
Nge-age yakhe vele ngukhulu omele ukuthi ayedlala nabazukulu. Lokho kwenziwa iZANU-PF ukuthi bebe belokhu besithi uMgabe kahamba ayemele abantu beZimbabwe, kuyimhlambi ebantwini beZimbabwe.
Kambe imitshina esetshenziswa ukubhalisa amagama abantu abazavota e-biometric voter registration kits kayisoze idale inkulumo na kumpumela yokhetho lomnyaka ozayo. Sile ngxoxolo sikomithi weze.
Kukanti vele lathi besithumele abantu eKenya bethi awuzeva ama-election khonani. Kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonileyo esingasuke sikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better.
Abasakhulayo bakhuthazwa ukuthi bangabi izigqili zezidakamizwa.
Kulezi nsuku sizibona ukuthi abantwana laba either bayanatha kakhulu or bagida kakhulu emavuzo phathi lawo abayeza khona izinto ezingalunganga. So i-sports gala leyo kuba-encourage ukuthi hayi bantwana, i-future ikhona in sports, you can come and play with others, develop yourself and be healthy at the same time.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo namhla acodoze uMongameli Robert Mugabe esithi uyangise ilizwe leZimbabwe izolo ngokulala emhlanganweni weUnited Nations osaqhubekayo edolobheni elikhulu leNew York khonapha eMelika ngesikhathi kukhuluma uMongameli weMelika uMnumzana Donald Trump. Ngakolunye uhlangothi uZulu ophikisana lombuso weZANU-PF laye uthukuthele kakhulu ngemva kokuphuma kwemifanekiso ethethwe iStudio 7 eveza indodana kaMgabe uChatunga ethwele izikhwama zesitolo esidulayo eseGucci eNew York njalo izolo evela thenga impahla. Isitolo seGucci sithandwa njalo ngunina unkosikazi Grace Mgabe, okwenza uZulu wazi wamupha igama lokuthi nguGucci Grace. UChatunga ngomunye wabantu abangamachumi ayisikhombisa abahambe lo Mgabe emhlanganweni weUnited Nations ababikwa bephiwe imali engamadola ayinkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu umuntu ngamunye ngelanga. Lokho kucunule kakhulu abantu abanengi abathi uMgabe udlalisa imali kahulumende njalo bathi ubengamelanga ahambe lemuli yakhe yonke ikakhulu abantwana lomkhwenyana wakhe kulomhlangano. Amaphephandaba lemisakazo eminengi emhlabeni jikelele layo namhla ibibika ngodaba lokulala kukaMgabe emhlanganweni wayizolo. Indodana kankosikazi Mgabe yakuqala uRussell Gorira Zara laye ucunule uZulu ngemva kokwethula amapikitsha ezimota ezimbili ezintsha ezohlobo lweRolls Royce abikwa ezithenge ngemali edlula i-R70 million kwele-South Africa. Sixhume umqoqo wenhlanganiso umqoqo wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube unkosikazi Rita Ndlovu, yena othi ukulala kukaMgabe asekwenza yiloba ngaphi lapho ahlala khona yibufakazi obusobala obukhomba ukuthi kasamelanga abe ngumongameli.
Okokuqala vele umgabe uvele kasamela ukuthi abe ngupresident. Nge-age yakhe vele ngukhulu omele ukuthi ayedlala nabazukulu. Lokho kwenziwa izalo PF ukuthi bebelokhu besithi umgabe ahamba ayemela abantu beZimbabwe kuyimhlambi ebantwini beZimbabwe. Ngoba kunje ufike walala okwakhe kuphela yikuhamba kuphela ethwele abantu abangizokuthi uhambe nabantu abangu-70 abathatha imali elizweni elidubekileyo elingalamali elingalalutho abantu bakhona babekile lekheshi kayikho. Yona leyo imali esingayazi lokuthi yenziwa ngubani ukuthi zibe khona eZimbabwe yiyo abayithathayo. Ngapha thina siphiwa amaphepha akhona futhi ayashoti. So vele okokuqala vele kasamela ukuthi abe ngupresident. So leyo yimeseji ethunyelwe ebantwini beZimbabwe ukuthi i-election elandelayo kumele ukhula ahambe ayodlala nabantwana emzini wakhe.
Sesike samuzwa umgabe esithi kasoze asuke esikhundleni ngoba kukhanya kungela muntu olungele ukuba ngumongameli ngaphandle kwakhe. Nxa sesikhangela ukulala akwenzayo yonke indawo lapha ahlala khona, isingathi kakuboni kawuzwa na umzimba ukuthi awusavumi kumbe mhlawumbe yabe ngakwazi ukuthi ubelele.
Okokuqala umgabe kazakazalwe engupresidenti weZimbabwe. Naye ubupresidenti wabufakwa ukuthi athi khona kula muntu ozazisa iZimbabwe yena engasekho kakusiqinisa. Yikudelela futhi khonokho abantwana beZimbabwe ngoba yena kazakazalele ukuthi uzaba ngupresidenti. Kazakazalwe wathiwa isithetho sokuthi nguyupresidenti, wakhethwa ngabantu. So kuyithi futhi abantu okumele simkhiphe bezokhuluma nezinto zokuba yisankazi. Mina ngangile ugugu wami eseluphele ngangomgabe njalo wayeizinto ayezikhuluma vele zazezingezabantwana. Ukucabanga kwakhe vele sekunjengokuthi uyimntwana. Njalo futhi khonokho ukuthi alale ntungamile emhlanganweni kutshela ukuthi vele sekhulule kalungelanga vele ukuthi abuhle abanye abantu akhokhele ngoba ukukhokhela kwakhe kakusamncedi ngalutho. Sekhohlwa uselala anytime angahlalahlala selele kazenzisi i-age. Ngiyamthatha ngimfake nobabami, ubabami lawele 92 years. Izinto azenzayo ngekhaya zifanana
umntakamgabe utshatunga yena simbonile lapha echai shopping eNew York ethwele amabhegi aweshopu edulayo mpela ethandwa ngunina njalo uGrace iGucci. Asikwazi ukuthi imali ngeyakhe kumbe ngekahulumende kodwa lingathini njengalokho.
Imali vele bazayithatha ngathi yabo. Ngokuze ube lenotho, inotho izuza ngoba wena eZimbabwe ungumuntu ohlonitshwayo, ungumuntu vele udla imali, i-taxpayers money. Kabala mabali bona la ma-business bayathola ngathi bayathola ngokuthi bona bayi-first family. And khonokho okwenza umntanakhe, umntwana phela uyafuza vele. Okwenziwa ngubaba, okukhulunywa ngubaba lo mama ngikhaya, yikho umntwana acine ekwenzile. Khonokho futhi ukuthi umntakamgabe uyahambe esho bakhonokho amaizinto iGucci yona leyo thina esingayazi thina sihamba kukhothi amathethenga izigogo. Yena uhambe eyethenga izinto ezingeka 5.4 million ama-limousines angu-2 iZimbabwe ibhizi isekuhluphekeni phela. Ungafika eZimbabwe ntukameli zathi ayisiyo leyano yaziyo. NgoJuni kwabe ngathi kusebusika thosi kuyatshisa vele uyadala ukuthi lilizwe mhlobo bani elilama-buildings ayiphiwa ngamakhiwo asethendiwe aphenduka abe ngama-shares ama-factory shares vele akuhlela nto enjani.
Unkosi kaZirita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo luqhubekele phambili endaweni esijiyeneyo zelizwe namuhla, ingxaki esijiyeneyo lazo zisiya phambili. Iziphathamandla zekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission zibikwa zithatha isikhathi eside kakhulu ukubhalisa umuntu oyedwa. Osokwenza abantu abaningi bengayi kumbe baphenduke bengabhalisanga. KwaBulawayo khona babikwa bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisileyo namuhla. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi uZulu athathele uhlelo lolu phezulu.
kuqhakathekile kakhulu ukuthi sihambe nini ezindaweni ezibekwe yiZimbabwe Electoral Commission umuntu ayiregister ukuvota. Okokuqala okuqakathekileyo, kumele ke uthwale ke okuzatshengisa ukuthi wena uhlala kuphi, njalo ke ukwanise ukuthwala ke isithupha sakho, kwanise njalo ukuthi ukhuthaze labo makhelwane labanye ukuthi lihambe kaningi ngobuningi benu liyofika lapho elizakwanisa ukulotshwa khona lingeniswe ke ehlelweni lolu lokuthi libe lelungelo lokuvota.
Lina njengenhlanganiso yamakholwa, kuyini elikwenzayo lani ukukhuthaza abantu ukuthi baphume ngobuningi?
Yes, sesiqalisile ukungena emabandleni sibakhuthaza, njalo abafundisi bonke sibanikile ke ulwazi, sabanika ke lamaphephandaba ebulenjini. Sikhuthazile njalo abafundisi ukuthi ngezikhathi lapho besenza ke izaziso zabo, besenza inhlelo ezehlukeneyo, kube isikhathi sokuthi bekwanise ukukhuthaza abazalwane ukuthi bekwanise ukuyavota. Ngaleli nje olwesihlanu lelo olubuyayo, sizahlala phansi lamabishop edolobho lethu sikhulume labo ngokunye, kodwa sizabakhuthaza njalo ukuthi bekwanise ukuyakhuthaza abazalwane, ngoba sinanzelela ukuthi ibandla yilo elinabantu abaningi kakhulu. Nxa amaKristu engaphuma ngobuningi bawo besiya-ke lobisa amagama abo ukwenzela ukuthi bebe lelungelo lokuyavota, mbona ngani kuzathuthukisa ilizwe lakithi. Njalo-ke abantu bananzelela ukuthi nxa singaphumanga sayenza khonokhu, amadolobho ethu lapho esihlala khona kuzafinyezwa esingathi ngama-constituencies azagcine sesiba malithwana. Ingathi kuyabe kutshengisela ukuthi abantu abafuna ukuvota mba abantu abalelungelo lokuvota bayabe balithwana. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu aphume aye kuma ibizo lakhe libe khona, ukwenzela ukuthi singalahlekelwa lilungelo lethu lokukhetha inkokheli. Lithi thina amaKristu kuba ngani yisono nxa umuntu ezalahlela eceleni ilungelo lakhe lokuthi athuthukise isizwe sakhe.
Umnumzana uSeni Spanda ngowenhlanganiso ye-Christian Alliance. Lokhe sisedabeni lunye, ukusungulwa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration bekucatshangelwa ukuthi kuyehlisa amathuba okuqilibezela kukhetho. Kodwa okwenzakale elizweni laseKenya kuthiye inengi lomhlaba ejikelele lingaselathemba le mitshina le ngemva kokuba umthethwandaba wakulelo lizwe wesule impumela yokhetho, ngoba usithi kube lobufakazi bokuthi ukhetho loluka luqhutshwanga ngendlela ecacileyo njalo esuthisayo. Ukuhlaziya udaba lokuthi imitshina le kayisoze idale inkulumo na kukhetho lweZimbabwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo sikomishi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo ukuze sizwe okunengi.
Kukanti vele lathi besithumele abantu eKenya bethi-observe ama-election khonani, kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonileyo esingasuke sikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better. Thina njengabantu abahambela emuva sesifundile, not just from iKenya, sifunde okwenzakala eTanzania okuhle, sifunde okwenzakala eUganda okuhle, okwenzakala eZambia okuhle, okwenzakala eCameroon okuhle. Sitadishile wonke la amazwe sathola okuningi esikufundileyo esikusebenzisa thina ngapha kuzele ukuthi ethu indlela ibe right. Into eyiyo eKenya ephamanzekayo ukuthi abantu abalandelanga umthetho welizwe njengeZeki, thina sithi thina sizarejista abantu, sivotise abantu, si-announce ama-results, silandela i-constitution yelizwe. Okungafunekiyo ukuthi nxa ungunompembe njengathi thina amakhomishina ube usutshaya impembe udlala ngaphandle kwama-rules of the game, ufeze walandele njengoba ebhale phansi. Because sithi thina we have learned and heard what happened in Kenya, we are far ahead in terms of preparation because we will be following the law of the letter.
Abanye bengathanda ukubuza ukuthi nxa kuyikuthi kuyasetshenziswa yona le imitshina yama biometrics ukuthi kube loluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota. Khona ukuvota kuzavotwa njani? Bazabhala uxa wabo emaphepheni njengensukwini na?
Ye, i-biometrics ngeyokuregister kuphela abantu ukwenzela ukuthi i-voters roll ibe lama fingerprints omuntu, i-voters roll ibe le face yomuntu. Ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu obhalisa kabili. Siyazi sonke ukuthi akula muntu umhlaba jikelele ole fingerprint efana leyomunye. Ngalokho ke singaregista besizakhangelisisa ngomtshina yethu sibone ukuthi nxa ekhona obhalise kabili yakhe kumkhafule kumjikele phandle. Ozawona ebhalise kabili vele ngumuntu uyagwetshwa ukuthi vele angasavoti futhi esiyaphambili. Yikho esizokwenza okwe-biometric ukuregister. Kodwa ngelanga le-election sizawukhangela ke sisebenzisa i-biometric ukuthi uregistile yini endaweni lapho oregiste khona, ezinye sikuvotisa ngendlela evele yiyo ekade senziwa iminyaka leminyaka ekuthi siyakunika i-ballot paper ufake uxa wakho umjikele phakathi kwebhokisi bese sivala sibili, sivala ngo-1, 2, 3 enwali hathi ngemtshina. So kulo mahluko phakathi kwe-registration eyenzakalayo leyi lokuvota yi-biometric voter registration hathi i-electronic voting, akuvota ngemtshina, kuvota ngama-ballpoint.
Kodwa kuminyaka elandelayo sizabona na kuvotwa ngemitshina njengoba kuyaba kusetshenziswe yona le i-biometric registration.
Athina esikwenzileyo kwakhe ezinjengekhomishini esikhanya lukhetho luzayo lolo yikuthi sibone ukuthi silungise into yakuqala eqakathekileyo i-voters roll sisebenzisa imitshina. Kodwa asingeke phela egandi sithi njengelizwe sizakuma khonapho itechnology yona ivele isiya phambili. Ngokuya ngokuya kwesikhathi sizabe lokhu esi-improva sithatha lokho okutsha lokunye okukhona. Kodwa okwakhathesi sikhangele into eyodwa kuphela, i-registration process ne-biometric. I-voting iyabe i-manual. Okomnyaka le ezayo asazi amanye amakhomishini azabuya ngemva kwethu ukuthi azacabanga ukuthi athathe ahambise kuleli banga.
Lo ngusikomishi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni, iZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Qhubani Moyo obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Umphathintambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube sekhuthaze abasakhulayo ukuthi bachiyane lokunatha lokusebenzisa izidakamizwa. Kubika uBathabile Masuku.
Ekhuluma emthimbeni wemidlalo iSports Gala obuqoqwe yiScripture Union kunye leSiyanda Trust, umnumzana Dube uthe abasakhulayo yibo ikusasa yelizwe, ngakho bekele ukubulala ikusasa labo ngenxa yezidakamizwa. Abasakhulayo baxwayiswe ukuthi bekele ukusebenzisa izidakamizwa ukuze baphatheke enhlelweni zentuthuko ezehlukeneyo elizweni. Udube uthe abasakhulayo yibo ikusasa yelizwe, ngakho bekele ukubulala ikusasa labo ngezidakamizwa.
Kona ukuthi ke abantwana abasakhulayo basebenzisa kakhulu izidakamizwa. Lokho ke kudala uhlupho olukhulu kakhulu ngoba abasolitholi ithuba lokuthi bephatheke enhlelweni eziningi. Ungakhangela kule nhlelo ziqakathekileyo zelizwe ezikhona kathesi kule nhlelo zokuregister ukuvota, baphatheka njani nxa betshona bedakiwe bengaboni ukwenzakalayo? Ngakho ke bayaxwayiswa kakhulu, siyabaxwayisa ukuthi bechiyane lento zezidakamizwa ukwenzela ukuthi bethole ithuba elingcono lokuthi baphatheke.
Ekhuluma emele iSiyanda Trust, unkosikazi Nomazulu Ngwenya uthe bameme izikolo, amabandla kanye labazali ukuze bafundise abatsha ukuthi kuningi abangakwenza ukuthi bazithokozise ngaphandle kokudla izidakamizwa.
Sivize umdlalo lo namuhla njengemizamo yokuletha abantu nabancane bezokhuluma lathi bedlala isports labanye, imizamo yokuthi sibakhuphe emigwaqweni. Kulezi nsuku sizibona ukuthi abantwana laba either bayanatha kakhulu or bagida kakhulu emavuzu phathi lawa abayeza khona izinto ezingalunganga. So isports gala le kuba encourage ukuthi hayi bantwana, i-future ikhona in sports, you can come and play with others, develop yourselves and be healthy at the same time.
Omunye wabatsha u-Abraham Madbena uthe njengabontanga bathokoze kakhulu ngoba bake baphiwa izifundo ezibasizayo ukuthi bengathatheki ngababona kusenziwa ngabangane.
Salibonani ngendaba ye drug and alcohol abuse sikhulumene lapha sise Kifoti High School. Siyakholisa kumnandi kunjalo. We are just doing the campaign labantu, different churches, different schools abaparticipatayo, and siyakuthakazelela ngoba esikukhangeleyo lapha sikhangelela ukuthi sikhiphe abantwana sibathathe sibahlalise bebhizi ukuthi kungabi lezinto ingozi lokuhlupheka ngaphandle. Umntwana uyagcina sesiba umntwana lwana ohamba ngama-drugs oyenza ngezidakamizwa langotshwala.
Ontanga ikakhulu kobulawayo balokwenza amaphathi ezindlini zabazali abangaphandle kwelizwe. Emaphathini lawo athiwa ngamavuzu phathi, ontanga banatha utshwala njalo basebenzise izidakamizwa ezinjenge-cocaine. Amapholisa asezama ukuthi achithize amaphathi anjalo lalapho nxa izikolo zivulwa abantwana abandise ukubuthana edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk ukuhlelo lwabahlala kwamanyamazwe olwe Diaspora Forum namuhla sixoxa ngomhlangano weUnited Nations lapho uMongameli Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Amantombazana edlula ikhulu elilodwa akhululwe ngabahlamuki beBoko Haram ekuqaleni komnyaka aseqale ukulungiselela elakusasa lawo ngokuya esikolo seAmerican University eNigeria ngemva kwenyanga ezimbalwa ephumula njalo enakekelwa nguhulumende. Abahlenga abawelwe ingozi baqhubeke bedinga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba kwele Mexico okubulale abantu abedlula amakhulu amabili. Ekuqhubekeni kwamhlangano wamazwe omhlaba oweUnited Nations General Assembly, izizalwane zeZimbabwe zithi zikhangelele ukuzwa amazwi kaMongameli Mugabe azawethula kusasa. Kuminyaka edluleyo, uMugabe ubethatha leli thuba ukuthuka amazwe angentshonalanga ewethesa icala lokwenqabela intuthuko yelizwe lakhe ngokumethesa izijeziso zenotho yena labanye bakhe bezanu-PF. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika zande ukutshengisela phandle kwamahofisi alumanyano zisola umbuso kaMugabe. Ngakwelinye icele kuyake kube lesizalwane zeMelika ezenhlanganiso ye-December 12 movement eziyake zitshengisele lazo zisekela uMongameli Mugabe. Kambe lo nyaka kuminjani? Intatheli zindaba iye Studio 7 uPraxedis Jeremiah ukhonale edolobheni elikhulu leNew York. Siyakwamukela kuhlelo PJ.
Hayi nyabonga.
Ye, kwenzakalani lamhlanje?
Lamhlanje kube kuyiziphithiphithi kulendawo vele etshengisela abantu betshengisela imbuso yaba imbuso etshiyeneyo. yabo hulumende abachiyeneyo bamazwe omhlaba. Ikanti ke labe Zimbabwe labo kade bekhona kodwa namhlanje kade bebalutshwana. Kwazothi sokulapha ya lokho ngime khona lapho ngime labo ngikhuluma labo. Kwazobuya abe December movement. Labo bafika bathengisela baqalisa ukuthanda Mugabe must remain Mugabe long live Mugabe. Lokho bethanda besenza njalo bevele beqophe laba abeZimbabwe kade bethengisela.
AbeZimbabwe abatshengiselayo laba ngabamabandla aphikisayo ngabenhlanganiso ezizimeleyo nguZulu njengobani?
Engikhulume labo bathi vele abekho kwezombusazwe kangako abalabandla sibili abasekelana lalo. Engikhulume labo namuhla bona ngamaZimbabwe alokukhonona nje ngempilo esiphilwa eZimbabwe. Ngilomunye wabo khathesi kodwa ke ngingakakuniki kuthanyanyathi unkosazana Thanyanyathi laye kade esekutshengiseleni kwalamhla kade esekutshengiseleni kwangomgqibelo njalo kodwa ngingakakuniki khona kodwa ngichasise ngamafitshane ukuthi kube lo mhlangano njalo oqoqwe yinhlanganiso yentatheli zindaba eyeBloomberg eyezindaba bona ke baqoqe umhlangano labo somabhizimusi bamazwe omhlaba bekhuluma nje ukuthi ubudlelwano obukhona phakathi kwabohulumende nalabo abanothileyo ukuthi kunganceda njani uZulu. Yikho-ke ingxoxo leyi isungulwe izintatheli zindaba ngokwazi behlaziya ukuthi kuyini sibisilile okungenziwa ukuthi amacele omabili asebenzelane kungela ubuqili ilo ile kuthiwa yibuqili kumbe
ubuqili bezelo
kodwa ke khona lokho yikho-ke namhlanje emini kuzakhuluma usomabhizimusi owaziwayo odumileyo wasenigeria u-Aliko Dangote uzokhuluma njalo usomabhizimusi odumileyo ngasezimbabwe uStrive Masiwa uyena-ke ongumnikazi wekampani kamakhalekhukhwini i-Connect. Yikho-ke esembuyela khona kathesi ukuthi ngiyekuza ukuthi uzasethulelani. Okwamanje-ke wothi-ke ngunike-ke unkosazana Thanyanyathi.
Ungakangiphi uThanya khonapho izolo umdala simbone etshaya isithongwana namhla kazange aphume?
Hayi namhla kazange ngabonakale khona ngale ngike ngakhuluma lezinye intatheli zindaba ngoba abe-CNN yibo akade bephumise umfanekiso wonalowo. Hayi akazange bathi kabazange bambona.
Aha akungiphi umamdloli lapho ngixoxela ngamafitshane isikhathi sesihambi.
Ulungile nangu umamdloli.
Alikunani?
Yes Thanya, unjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi siyaphila. Yini elitshengiselayo? Akusitshele ngamafitshane, yini injongo wenu?
Namhlanje injongo yethu ukuthi besiqoqene ukuba sihlangane kodwa-ke akusazange kuphumelele kahle ngenxa yokuthi abantu abaningi bebesebenza kodwa besijonge uzothi sime sengizele abantu simelele abantu abasekhaya abaseZimbabwe abadubekayo asebehlisekile ngohulumende ongabenzeli lutho lango president osehlale for 36 years so sithe sindani sibuye lapha sime sibatshengisele ukuthi hayi thina uMgabe onguye upresident asisamfuni njalo abantu kumele bevote njalo-ke
Thanya, Thanya, I'm sorry siyabonga sesihambile isikhathi asichiye khonapho ngile themba lizaba litshengisela la kusasa sizaxoxa.
Yebo ke.
Aha, uThanya Nyathi umamdloli ngomunye wabatshengiselayo eNew York besola ukuba khona kukaMgabe emhlanganweni lo njalo besola umbuso wakhe kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.